Bengisematopi izulu la. Hayi isilimo sesilimana. Sikhona isilimo ebese sivuthwa esifuna izulu sibili elinene. Abakhansi ukuthelela bangathelela lapha. Bangakwamisiyo bengicabanga ukuthi bangathatha ukhula lona abaluhlakulayo la. Bangathatha ukhula lona ngobuningi balo bazama ukulifaka lapho kulamabili avo ukuthi imoisture encane ubumanzi obuncane bulokuseleyo bube khona for some 2 or 3 weeks. Sezi badobhe nje khonokho okuwosa labantwana.
Kodwa nxa sukhangele babandlovu bona zani bazadobha nje njengoba selitshise kangaka?
Hayi, akula nto enhle sibili. Ikhani ngani izaba yindlala. In fact, nxa izulu ngakela ukuna izikulelele next week, hayi, sizadinga ukuthi sithole ukudla kwezinye indawo.
Ye, so-ke ngaphandle kokuthi abantu bathatha ukhula lolu belufake khonaphana ukwenza ukuthi babambe amanzi akhona, okunye abangakwenza kuyini?
Yeyi, kulutsha abangakwenza gift ukuthi vele abantu bakithi azange sicabange kusasele ukuthi singa-investa ekubeni la manzi ethu kwenzela ukuthi lobu izulu likhona kumbe lingekho sikwazi ukuthi singathela khonoko okuncane ukuthi sidle labantwana. Kanti benanzela futhi ukuthi kule ndawo ezinye zisematopi ezintabeni lapha ezile esithi ngama-wetlands esithi ngama-carpools kumbe esithi abantu bakhona ngale bathi yinuda uyasiqothi kula manzi sibili aphumayo entabeni but asikhoni ukuthi siwasebenzise mhlawumbe ngoba because asicabangi ukuthi singawathatha njani nxa igeliza khona phana siwadayivethe siwafake ensimini. Nxa singadinga indlela ezishibhileyo zokuwathatha amanzi lawana siwadayivethe angene emasimini ethu, hayi ngiza ke sineyile izulu abantu bangathola sibili. Futhi khonapho engikhuluma ngakho abantu bangalima umnyaka wonke bengazange balelela izulu.
Ye, abasezikwakhweni-ke laba abasezikwakhweni-ke kumele
be isikwakhweni yikho sithi sokulethe ukuthi sikhulume ngokathekisi ngoba sivele azange sithi invest in trying to establish water sources amanzi.